Umntwana uqale ukuqeqetsha umdlalo wenguqu ngomnyaka 1994 eleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lambili 22 ubeqeqetsha iqembu labatsha le-East Rovers ephumula East
94 lapho ngangikhotha the likes of umthandazo ndabambi umara Fortune Mkethiwa the likes kwanisa ukuthi thiye ngena uPeter Ndlovu finals lapho esandliwa khona i-team yemdari uchimalanga semye sangena ku-Cast League Cup under 17 ama-semifinalist but khona ngo-2000 sangena ku-under 14 Champions Trophy ngabariyo Peter Moyo the likes
ngomnyaka ka-2000 unkala ukhethwe ukuba ngomunye wabaqeqeshi beqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela idolobho lakobulawayo.
Umuntu wasenza sakhotsha leso squad ngoba lapho kwakuzokufunakala ukuthi ukhotshe ama-old boys ebasiza kwa-Biden. So ubhabha ngokuyayintroduce ukuthi no thina kathi silabafana bethu abancane lapha the likes of uGeto Charlie abangakwanisa ukuthi ngesiko opa ekhotshe i-province yakobulawayo then yikho kungena kwethu lapha sakhotsha sayowina lana i-tournament yana then sasilabo Thomas Mkethiwa sasilabo Guy Goddard upoint ezinengi ezakhona sizilala kwa-Highlanders.
Unkala uthi u-Ali Baba Dube ngomunye wabaqeqeshi abadlale indima enkulu ekukhuleni kwakhe emsebenzini wokuqeqesha.
Obaba basincedisa kakhulu loba nje bengasangana nabo sakhanelo kamlako ngoba ibabasenza abantu sakuphusha sakwanisa nathi ukukhotsha lapha lalaphaya the likes of ubaba wawito Willard Khumalo kanye lomdala wayesincedisa ngoba sake sikwasikhotsha lathi ku-East Rovers uGibson Ngomela then ngathi nguye wasenza thina abafana abancane sisadlala ibhola sakwanisa ukudlala ku-Division 2 because sasingama-under 17 nguye umuntu wasipromothayo ku-East Rovers ukuze sidlale kusinyeni.
Unkala uqale ukuqeqetsha lokho esadlala njalo ubekuhlanganisa lokhu kwaze kwafika umnyaka ka-2001 lapho athathwa khona liqembu lenjube Sundowns.
I only played for months when you were sent down because abadala bethu East Rovers when you were sent down kwangazani akuswanana. That was 2001. Akena sengela back for East Rovers ngoba abadala babengahlangani kuhle ngenkulumo. Athi abadala be sent down abadala be East Rovers yibo kwangazani akubakhambeli kuhle. Wethi le team yangazani ngomnye wangkhona yayingadlali kuhle. So ngathi befuna ukuthi ama senior players wonkanjani abuyele eteamini. But bagcina sokusenza ukuthi mina i-career yami ihliphele khonapho.
Unkala ufikisa iminyaka engamashumi amahlanu lambili yokuzalwa lonyaka uthi sesiside isikhathi engumqeqeshi kodwa ubona ngani izithukuthuku zakhe ziphelela eboyeni njengenja.
30 years ngikhotsha ibhora leli but angazi ngithole i-stand yalo ibhora langkhona lelo otherwise ibidlani esikhwameni but nje njengabantu nje asebavela baloywa ngalo ibhora langkhona ukuthi uqeqeshe ngokuloku inzima sesiphokisa sisethembeni okokuthi one day maybe kuzabala lokhu lalokhuya but ibhola silithanda akuvumi ukuthi sikuchiye but sokuza sinika i-frustration yokuthi sichiya nabo because ama-big teams la asithathela asinike lutho athatha abantwana labo esibaqeqeshayo lapho at the end of the day we are catching nothing.
Ngemva kokuchiya iqembu le-East Rovers ngo-2010 unkala ubumbe elakhe iqembu ele-Toronto njalo ulikhokhelela ziladlala kusigaba se-Southern Region Division 1 ngo-2017 khathesi selidlala kusigaba se-Bulawayo Province Division 2. Ngiyimele 27 kobulawayo ngingu-Joseph Njanji.